So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akusilo qiniso okukhulunywa ligqwetha uMnumzana Kutsai Gadzere owephuka ingalo ngesikhathi ezama kumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14.
Uhlupho eZimbabwe yukuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana.
Omunye owesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini lentumbane uyalandula icala aletheswayo.
Amapholisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye amapolitics akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse.
Ukudaba luphathelane lezokhetho lamhlanje sihlaziya umumo wezombusazwe silomnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu mabe bayayekela ukudlalela abe abantu bahamba bayavota kuhle bavotele lokhu abakufunayo bengazange balwisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akusilo qiniso ukukhulunywa ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu uMnumzana Kutsai Gadzere othi watshaywa kakhulu yiwo wephuka isandla sokudla ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14 kuyona le inyanga esetheswa icala lokufuna ukubangela udlakela. Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi uKadzere wazama ukuwavimba lapho ehambisa ababotshiweyo esitokisini seBudiriro wasebotshwa ngoba ephazamisa umsebenzi wabo. Ubika weqa emoteni yamapholisa ezama ukubaleka wasephuka ingalo. Okuningi ngombiko wamapholisa lokwenzakala kubotshwa abe-CCC eBudiriro asikuzweni kusithandekile mhlanga weStudio 7.
UMnumzana Nyathi uthi isiphathamandla se-CCC uMnumzana Costa Machingauta waqoqa umhlangano ngokungekho emthethweni eButiriro elamalunga ebandla lakhe afika amakhulu amahlanu i-500 begqoke impahla ezilempawu zaleli bandla. Uthi abasekeli laba bavimba umgwaqo weMvumba Crescent, Dehwe Road, Makoto Road neButiriro OK Rank okwenqabela ababefuna ukwedlula ukuthi benze njalo. Wengeze wathi amapholisa azama ukutshela uMnumzana Machingauta ukuthi achithele umbuthano, kodwa amalunga aleli bandla aqalisa ukwethuka amapholisa ebahaya wathi abatsha be-CCC babulala izivalo zeinye indlu benqaba ukubotshwa njalo bajontsha umakhalekhukhwini. Kwabotshwa abangamatshumi amabili lane ngalelo langa, kodwa uMnumzana Machingauta ubikwa wabaleka waze wazinikela emapholiseni mhlaka-18. UMnumzana Nyathi uqhubeke wathi amapholisa aphinda abopha uMnumzana Kadzere ngemva kokweqa kwakhe emoteni amusa esitokisini seButiriro njalo bathi befika wenqaba ukuwamangalela ngoba evuma ukuthi ngempela ayisiwo awamlimazayo. Wasekhululwa ukuthi ayekwelatshwa. Uqhubeke wathi uMnumzana Kadzere waphenduka esitokisini mhlaka-15 kuyonale inyanga asethatha umbiko we-warned and cautioned statement ngesiNgisi kucala ayeletheswa. Kodwa dukuduku waphenduka mhlazi ku-17 esetshintshe ingqondo esesithi watshaywa njalo wantshontshelwa Okuludaba olusadingisiswa ngamapholisa umnumzana Nyathi uqebe wathi amapholisa asebenza kuhle lomphakathi njalo akulunganga ukuwaqambela amanga njengalokho okwenziwe ngumnumzana Khatsere ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu engumqondisi wenhlanganiso ye-ibhechu likazulu oyake abotshwe ngamapholisa.
Uhlupho eZimbabwe yukuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirekthwa libandla elezana. So ukuthi ngithi amapholisa akutshoyo kuyikho, ngiyabe ngingumuntu ongakazwisisi ilizwe leli leZimbabwe. Kunzima ukuthi sithembe amapholisa ngoba amapholisa anikwa i-political direction libandla leZANU PF. Abakhumbulayo ukuthi lo ophethe ilizwe uyemasoni wathi ukuthi wa the police, wa the army, wa everything. And wonke umuntu uma uhlezi ulandela izimo uyabukwazi ukuthi kunzima la amapholisa kufuze siwakhulekele siwazwele ngoba ngabantu abahlukuluzwayo, ngabantu abasebunzimeni ngoba konke abakwenzayo ayisikho abakufisayo, especially kathesi sisiya ekhethweni. Kunzima ukuthi ngithi i-CC iqinisile kumbeni iqamba amanga iZANU lama state institutions osokunzima ukukwehlukanisa kusebenza ndawonye to infiltrate i-opposition. Mina yonke into ngiyayazi ukuthi iZimbabwe i-operator njani, iZANU i-operator njani, amapholisa ayeZimbabwe kufuze ukuthi ari-oriente ebe ngamapholisa elizwe hayi amapholisa ephathi. So konke lokho ngabe kuthiwo ngesisi kathi vele yona iZANU njengoba ihlalise enza imihlangano daily kuma-marketplaces everywhere ba-applya yini.
Igqwetha elalimela umnumzana Khatsere unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona usanda ukutshela i-Studio 7 ukuthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba. Kodwa igqwetha eselimela umnumzana Khatsere okwamanje unkosazana Tinomuta Shoko wenqabile ukukhuluma ngalolu daba lalomsakazo esithi abakazilungiseleli ukukhuluma ngombiko wamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington DC nginguSithandekile Mhlanga.
Omunye wesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini leNtumbane uyalandula icala aletheswayo. Ilokitshi leNtumbane selidume kakhulu ngezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. Izakhamizi zaleli lokitshi zithi seziphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa ukuze kube ngcono. Izolo abahlali belokitshi leli bamanyene labantwana besikolo kanye lamapholisa betshengisela ngokufola besola ukwanda kwezidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abanengi. Bathi njalo lokhu sokubangele abanye babo ukuthi bavalelwe esibhedlela sengqondo esengutsheni. Omunye wabetheswa icala lokuthengisa lezi zidakamizwa ngoyazakala ngelokuthi Mahadebe. U-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 uxoxe laye ukuze sizwe ukuthi amapholisa atholeni emzini wakhe.
Ngathi ngababingelela sibile ukuthi bathi ngamapholisa ngathi yeva wathi ayisibethela ukusetshi ngathi oright bathi bane-orange of setshi bangikhwela i-orange of setshi ngayisayini ngabhala le-date ngabhala lesikhathi. Bathi orayithi mama sangena lezinja bangena lenja yasetsha ayithulanga lutho. Bathi orayithi nje zisithethe izimarom zonke orayithi ngakusingena thina kani ngezandla ngathi ayilikhululekile bangena ezindlini basetsha behamba lo mntana nginawuthi benya esikoleni ngangaqanga ukubhekfoni lenyanga sibuhlonge bangena lo mntana bezindlini zonke basetsha basetsha bathola utshwala ama-8 PM nande ibhokisi ekhaya indaba zimangale bangadela khona ngathi
bathola utshwala amadrasi
abatholanga
manje abatholanga njengoba batholanga lokhu
abatholanga lokhu bangena endlini yabafana bathi bangena endlini yabafana ngathi ade ngihlezi ne-sitting room umntana wathi amaphosta engena ngathi endlini yabafana ngathi kathi indaba ongangenanga labo Bathi all right mama manje wangena bonke khona manje. Basitha basitha khona manje. Bathi ephuma bathi bona bathole ini. Ibhali uphu ukuqala othukuzi ofakwe ini itishu. Kodwa asikwazi. Nabantu asihlala lapha basemsebenzini bonke. Asikwazi sihlala. Singakanja singabafonela yini sibuye lapho. Abazaya akusine isifona. Angile ngiyamankasana. Bathama amafutho ogcoba izilonda. Umntana ke uyasibuka izilonda. Uyasibuka izilonda. Ipump, ipump. Isibuka ipump. Sesuthi ngoba sesimgcoba ngani. Lutho kuyaqeda ini izilonda. Bathola konke. Umntana amankasana lo ngani uallergy ukudla kanje.
Leso ke isakhamuzi selokitshi leNtumbane esazakala ngokuthi nguMahadebe. U-Ezra uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa u-Inspector Bednikho Ncube ukuze sizwe uhlelo abalwenze labazali kunye labantwana besikolo esokuzama ukuqeda udubo lwezidakamizwa kuleli lokitshi.
Amapolisa eNtumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo beNtumbane High School yamanye amapolitics akhona phe eNtumbane bahlale phansi bananzelela indaba yamadrugs drug abuse obekulombiko ukuthi kulabantwana abangu 17 abadigenwayo ngedrug which was not true anywhere but sesithethe isikhathi lesi saboda iNtumbane yonke siyenza amacampaigns sitshela abantu silama stakeholders ukuthi abantu abathane lezakhamizi bathane labonjengu bathane le manje sisebenza lezakhamuzi zonke abantwana besikolo nje wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke kulandela ukuthi amapolisa last week ayenze i-raid abopha uLydia Mthimkhulu esidiscover ukuthi uLydia lo ecathela amacala akhe since been remanded in custody ngendaba zoku-abuse ama-drugs ethengisela abantwana besikolo ethengisela abantu lapho kodwa namhlanje into esinanzelelayo yikuthi kungafanani lokuthi iNtumbane inama-drugs amaningi into esinanzelelayo ukuthi abantu beNtumbane community isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drugs abantu ama-drug abusers abantu abathengisa ama-drugs i-community yeNtumbane isibonile ukuthi i-awareness they are now fully aware of ama-problems ama-drugs.
Leso ke isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-Inspector Bednikho Ncube obekhuluma ecingweni lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote lenkunda.
Asamben matuta siyo vota.
Matuta siyo vota.
Ukudaba oluphathelane lezokhetho namuhla umgcinisihlalo wecommission ebona ngezokhetho ezek unkosikazi Priscilla Chigumba uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akula lutho ngaphandle kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UChigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ezokhetho ilanga selibekiwe kuyabe sokuyilinda ukhetho impumela yalo ukuthi iphikiswe hathi ukuthi kumiswe ukhetho. Ngesizwe amazwi kaChigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the rule. Nothing stops an election. Is there any anomalies in that voter's roll? What is at? Candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
lawo ke ngamazwi kamgcinisihlalo wekhomishini lebona ngezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Jigumba. Ukhetho njengoba soluseduzane nqa umongameli Mnangagwa engasayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation kutsho ukuthi kuyaba sekulenyanga nje ezilutshwana ukuthi ukhetho lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ya, ngibonani ukhetho lolu olwalonyaka lwa 2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba lukhetho oluzakuba lodlalela kakhulu ngoba abantu abaningi bazothile kukatiyela laba bakuphawa nabo bafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi baninganiselenyambile inhliziyo, ngalokho ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqhubezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqhubezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela ukudlalela abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana yinto embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe namabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi njalo. Abantu bakithi beke umkulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokho esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho.
Phansi lapha akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxa sesiyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi imbiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo nxa sokusele inyanga njengobani usitsho. Ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba lokhetho, kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubele ama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi ayiwe the weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana lezanu-PF ngoba ngibonakani uhulumente okhona le party ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo laba babaphikisayo. Abaqhanga bakabalali inhlelo kanye kanye ezizona ezingahuga abantu, abalazi kabenzi lutho. Mani ngathi mkhulume kabalali ukuthi abalenzayo. Ingozi leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamina. Pho ngalokho nxa ungesayezekalanga lokho munani uzawuba lenkinga kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezombusazwe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kulabantwana besikolo lamatitshala abafika phose 180 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMashonaland East. Izolo, izikolo ezihlaselweyo zibalisa eseMurewa High Nowe Mission leWurungwe Primary. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zitshelele liphephandaba ukuthi ababanjwe lomkhuhlane bavalelwe phandle komphakathi ukuze bengathelelani labanye. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com liludaba lokuthi amapholisa athi abantu ababhubhe kungozi zomgwaqo kusukela mhlazi ku-15 ngompalakazi nyakenye kwaze kwafika u-15 Zibandlela kuwona lo umnyaka bafika phose ikhulu lengxenye 148. Amapholisa athi leli nani liphezulu nxa kuqathaniswa lelanyaka yengesikhathi sinye lapho okwabhubha khona abantu abalikhulu lamachumi adlula amathathu 138. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Majoni Studio Service siyawazi ukuthi kona emasongweni lambo zidumo nangaka into ayitshiwo kuPriscilla Jikomba uyezeki uzawenza njalo umuntu uyezeki ngoba uPriscilla Jikomba yi-girlfriend kamnangaka bazala umntwana bonke yikho ma-elections lana umlaba lapha athenga khona iJikomba wamnika konke akufunayo ngoba ngubaba umntana le-delimitation report leyo uzenza njengofuna kuninika kwi-boyfriend yakhe ngoba mbona into erongome i-delimitation delimitation report yayezoqala le ye-right but ezaliphefa ikarafaul wathiwati asungeni ke
salubonani salubonani Studio 7 linjani bandla linjani bantu bakithi yezibuhlungu ngabantu bakithi abaxotshwa ezibhedlela e-South Africa uNkulunkulu angenile aswele usizi njalo e-South Africa aluba ayikhohlwa lapha evela khona ngokubona kwami i-South Africa sikhohlwa kuye lapha evela khona ukuthi ilizwe ilithathe ibuthole uzibuse kungasikho kudala nje ingakatholi uzibuse yayiphila eZambia iphila eZimbabwe iphila eMozambique beyizithetheli bengakatholi uzibuse ngemva kwesikhathi esincane kangaka bethole uzibuse sebekhohliwe lapha abavela khona sebeyibo abaxotsha amaZimbabweans esibhedlela betshisa abanye besenzani so ngisithi mina aluba kwenzeka uNkulunkulu angenele maZimbabwe kulunge one day abantu bakithi bekhulule kulobu bunzima ngithi uNkulunkulu kangenele kulolu daba lokuhlukunyezwa kwabantu bexosha esibhedlela so Studio 7 iyabonga ukuthi lami leke lifunde eyami ngelinye ilanga ngiyathemba lizayifunda eyami ngiyilalele nami ekuseni kwansukuzwa imibono enzama ukuyifaka uNkulunkulu angenele nabantu bezimbabwe abaxoshwa esibhedlela ngilusizi ngikhala ngabo abantu bakithi uNkulunkulu alibusisa angenele shuwali ngabe
Sanibonani Studio 7 injani iyaphila hayi nami iyaphila mina bengilalele umsakazo wenana ngixoxa nalo eZimbabwe Communist Party banibani mkhwanani yabona indlela sikwe Paula ngayo yena naye kubuye kwesinye isikhathi mangimlalele ngathi umuntu oagainest abantu baseZimbabwe ngoba mayezothi yena uyo wafonelwa ngumetro omunye umjethi abantu ababathintekayo seyuveli abantu baseZimbabwe hayi ngicabanga ukuthi usuke ehambisana naye ngoba phela umuntu uma eganyiwe uyaboshwa ke umuntu uma ngabe enobufakazi uyaboshwa so yena angalaleli wonke umuntu oletha yonke into nje engcolisa abantu baseZimbabwe umuntu uma eganyiwe uyaboshwa so into mina sengiyiphawula yena umele bapha abantu baseZimbabwe weZimbabwe Communist umele bapha abantu baseZimbabwe kuyafana nguye nomkhwanazi nobani nalo umbani ngobani lo munye lo umabhena lo ayikho into abayimele angazi bamele baphi sisi mina ngiyilana eSouth Africa sisi ngiyila eSouth Africa nginawe sisi 1995 kaloku uzwa manje iZimbabwe Communist Party ukuthi isebenzani mhlawumbe inabantu bayo abayisebenzayo ya kufanele kodwa yena amose ukuthi avumelana nokuthi bonke ububi obenziwa ngabantu besokhonjwa abantu baseZimbabwe ngoba ispecial abantu basemathebeleni akekho noyi-one umuntu obamelayo ngoba nomnangakwa naye wayeblame abantu basemathebeleni angizange ngizwe blame amashona angizange ngizwe uyabona le izinto ezenzakala zenzakala ebantwini abangenacala zenzakala abantwini abangenacala abangenayo abangathinteki ndawo lobo bugebengu abathinteki nje ugebengu umuntu osuke efuna usizo uyabona ukuthi uhlukunyezwa ngamashona leni okuye futhi uzohlukunyezwa ngapha uyabona ukuthi uyadlaadla amandebele phephe kuthi gcina
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yo, look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still clean. From the deck, but I stay clean. And I know the hate that I say this. For 4 years when I lay low, get somebody get a chance to blow. I got the lamans and bite and cash down and jungle and bobo. But look, but says I'm a king, but I'm telling you. What think I mean about teasing, but what? What think I mean about putting my tongue? Shish, they give me shallow. I don't know, I'm feeling like I'm putting my tongue, but I'm putting my tongue in the middle of a crock. I'm going to leave the people go over the pull of a crock. I'm putting my tongue, I'm telling you, 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 I'm telling you,
Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. singahlangana nje kusasa sikhathi sinye kumbe ngo half past 7 ntambama abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku www.voaindebele.com olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande ngisithi njalo asidibaneni kusasa sikhathi sinye.